Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 13 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa asexwayise uZulu ukuthi engalokothi atshengisele ngodlakela izitaladeni kumbe abuthane ngaphandle kwemvumo esithi abazatholakala besenza lokhu bazawukhomba olotshwala.
Ukuqala bakuthethe nabo ngoba bagcwele indawo zonke abantu bazihlalelani bazikhubekela ngempilo yabo, but then babefuna ukuthi becreate impression yokuthi kungani kulodubo.
Ibandla leZANU-PF njengenhlala yenza libuthe izihlalo zesigaba seMathebeleland South. Kanti kuyini okubangela ukuthi lesi sigaba sihlale sisiya kuZANU-PF?
Ngakho ngeyindlela singathi hayi kulobubelo kancinyane. Kakukubi njengoba-ke abantu bekubeka ukuthi iZANU ikhanya ngathi iyathangela eMathsouth. Hayi, kancane kancane iZANU iya ilahlekelwa ngabalandeli.
Oyisikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi sokuyinhlala yenza ukuthi abamabandla aphikisayo benganqotshwa bahlabe umkhosi.
Okokuqala ukuthi inhlanganiso yesadadi ayikaphe singathi iripoti yabo yokugcina, so lokhu mhlawumbe ngokuphakamisa amehlo nje ukuthi abantu bangakhangela lapha lalaphaya.
Obekhokhela iqula labazohlola ukhetho abomanyano weSADC umnumzana Nevas Mumba wethula amazwi okuthi kuza kuba lokhetho olutsha eZimbabwe, kodwa inkundla yokuxhumana AX imsuse kulinkundla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asexwayise uZulu ukuthi engalokothi atshengisele ngodlakela izitaladeni kumbe abuthane ngaphandle kwemvumo esithi abazatholakala besenza lokhu bazawukhomba olotshwala. Umbiko lo uza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni phezu kwempumela yokhetho olwenziwe ngeviki edluleyo ephikiswa libandla le-CCC. Lona elithi umholi walo umnumzana Nelson Chamisa waqilibezelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi kumbiko wawethule izolo uthe kule mbiko ethunyelwa yizigilamkhuba inkundleni zokuxhumana zikhuthaza abantu ukuthi batshengisele ngodlame ikakhulu eHarare lakoBulawayo. Kodwa uthi abazakwenza lokhu bazaphathwa ngesandla somthetho esilukhuni. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo mkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Angamapolisa ndahlala daily efuna ukwethusela abantu, angamapolisa afuna ukuthi daily ayenze ama-decision ezama ukudabulisa ibandla thize. Ukuqala bakuthethe nabo ngoba bagcwele indawo zonke abantu bazihlalelani bazikhubekela ngempilo yabo, but then babefuna ukuthi becreate impression yokuthi kungani kulodubo, then baphiwe imali bona labo abasukuluza abantu bengabatelitile kusesecredit sithi bebese bephiwe imali. Kodwa eqinisweni angiboni lokho elisingathi kwankona lusenza ukuthi kulokungahlaliseki khona lapho. Ngifuna nje ukuthi abantu bengahlangani, ngifuna abantu bengakhulumi ngokhetho lona lolo olunganaluzange lakwanza ngendlela eyiyo. Yinto ohlupho esilaleli zentona leli.
Amapholisa wona khona ngapho koBulawayo singathi agcwele ezitaladeni yini? Ayabonakala
emigwaqweni kulamapholisa lo engahamba emithi izimota, but imigwaqo ngasuka umuhamba ngoluveve road kulama-road blocker I think ayi-2 ongasuka singathi wonke ama-road ndalida to i-city center kulama-road blocker.
Khona njengoba amapholisa esithi kulabantu abagqugquzela abanye ukuthi batshengisele ngodlakela ezitaladeni, ubona lokho kungenzeka yini? ikakhulu nxa sikhangela ukubulawa kwabantu ababetshengisela okwenzakala ngo-2018 ngemva kokhetho.
Angiboni kusenzeka njalo kangiboni kulabantu abagqugquzela khonokho. Kodwa ngibona nje amapholisa njengazo njengelinye zendada zikahulumende ukuthi kathesi yaba lokhetho olungabanjwanga kuhle. Singakaphendula izeki sisendula nguChristopher Mthwanga. Kodwa amapholisa kathesi ungawabuza ukuthi yiphi bayithethe ngainformation yona leyo. Eqinisweni bayakwazi kodwa kulo muntu abazama ukumjabulisa yibuhluphi esilalo.
Ukhona kuyiwa phambili njani babafuzwayo njengoba siyabona umnankagwa uthi uwinile uchamisa uthi uwinile yebo izeki ima lo mnankagwa kodwa abesadaki labe AU labo sibone bama lo chamisa badayi ukhetho kaluqutshwa ngakuhle kuyiwa phambili njani lapha
esiqinisweni elithilayo akuyiwa ndawo akuyiwandawo vele khona ake sithi kangabe uyemason uwinile unelson engacontest i-outcome yona leyo vele uma iwini elo emason ayitshengisa ukuthi ilizwe lingaya nga baqhubeka nje bezinothisa bona senzele izulu ezimbabwe abasoze bafa bamsebenzela ngabantu nje abakhohlakeleyo abacabanga ukuthi ilizwe lona lelo umnotho welizwe uzele uhle bodwa labangane babo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo umholi wenhlanganiso ekhankasela kulondolozwa kwelungelo likaZulu eibhetshu likaZulu. Kunjalo nje ibandla lezanu PF njengenhlala yenza libuthe izihlalo zesigaba seMathebeleland South ezilichumi lanye. Kukhetho lomnyaka ka-2018 izanu PF yathola izihlalo zamalunga edalela eParliamente ezilichumi lantathu ele MDC Alliance lathola esisodwa. Kodwa ngeviki edluleyo ibandla le-CCC lithole izihlalo ezine elezanu PF lathola ezilichumi lanye. Kanti kuyini ukubangela ukuthi lesi sigaba sihlale sisiya kuzanu PF? Ngesizwe imbono yengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Ngakho ngendlela singathi hayi kulobubelo kancinyane kakukubi njengoba ke abantu bekubeka ukuthi izanu ikhanya ngathi iyathangela eMatsouth hayi kancane kancane izanu iya ilahlekelwa ngabalandela labasekeli labo abanye sebebona ukuthi hayi ayisilobandla elingabakhuphula empilweni zabo njalo okunye kunanzelela singakhangela njengeGwanda Mbeki district isigaba seGwanda iGwanda ayikaze kube lo councillor ophuma ebandleni eliphikisayo eminyakeni edluleyo lo nyaka batholakele ke abameli bamakhansila abangababane babe bahlanu eGwanda South. Lakho lokho kuyinkomba yokuthi hayi kuyathuthuka kungaba kancane kancane kodwa-ke nanko ibandla le-CCC selinqoba lalabo okwakungakhangelela ukuthi linganqoba khona. Ngibone ngathi kungahamba kuhle lo khetho lube lukhetho oluthe kla olucacileyo iba amabandla aphikisayo alakho ukuthi anqobe kusiya ngesikhathi njengoba ibandla le-ZANU PF liyabe vele seliziphelela nje emoyeni. Njalo lo nyaka sibonile endaweni zabo Plumtree ibandla le-ZAPU lalo lingena ku-council. Konke lokhu kuyabonisa ukuthi yebo kambe kungakhanya ngathi iMatsouth yenganyelwa i-ZANU PF kodwa-ke njengoba sicho kancane kancane izanu iya ifiphala kuvuka amabandla amanye.
Manje ngokubona kwakho ukuze ibandla kumbe amabandla aphikisayo anqube esigabeni seMathebeleland South kuzamele enzeni?
Eqinisweni amabandla aphikisayo ukuze anqube kuzamela asebenze kakhulu kazi bahlale phansi babone ukuthi wini okwenza ukuthi abantu balokhu bebambelele ebandleni leZANU PF eliyilo elibabangela inhlupho zonke lezi abakhangelane lazo. Yebo kambe abantu bangalibali ukuthi indawo eziningi zeMatsouth zazilama-overtrain ikakhulu abezipra okwathi ngo-1980 1987 unkomo lomgabe sebevumelana sivumelana sokumanyanisa amabandla abo basebesuka ke abalweli benkululeko labo bama ngenyawo basekela ibandla leli elezano PF kodwa ngelako lokho sokuguquka kokuqala sebegugile iningi labo namandla kabaselawo lokwethusela kwabo lokana abantu abaselandaba labo njalo ke ungabona ukuthi abanye babo lami ngibaziyo sebachiyana lezanu bavuselela izaphu ngokunye khona ukuza lithundubeza ke ibandla lezanu PF ibandla elinjenge-Triple C kumele lisebenze ngamandla kakhulu lisebenzise inzalo yakulezo zindawo ukhokhelo obukhona lanxaba ngokuphezulu bungaze bagabhela abanikazi beziqinti abanikazi bendawo abazana labantu abahlala lapho kukhethwe abantu ngitsho lezikhundla zebandla nxa sisedla siyaphansi kazivele kubona labo bantu abahlala kulezo zigaba kuthi lanxa kukhethwa mbukhethwa ocouncilor kukhethwa labo MP kakukhethwe abantu bakuleyo ndawo kusetshenzwe kakhulu abantu bakuboniswe khona lokho ukuthi inzalo yakulezo zindawo lapho kuvuma khona yiyo okumele ibe khona ezasebenza ngcono isazana ukuthi laphana uluzi bani kungahamba kunje kuhambe kunje kuhambe kunje ngibona ari kungasetshenziswa kakhulu kusetshenziswa abantwana balezo zindawo impumela izaguquka sibili ngoba abantu nanku sebengathi sebediniwe izanu PF kungakhathalekile ukuthi imisakazo ithini umbe lalabo basakaza izindawo be-social media kumbe yini abantu kumele basebenze kungenwe ebantwini batshengiswe ubuhle bebandla lelo ababelithengisa elingayisilo zanu PF
Umnumzana Thandeko Zintimkandla incwethi ecubungula izombusazwe. Kusenjalo umnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT osekubandla lezanu PF utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi sokuyinhlala yenza ukuthi amabandla aphikisayo esole impumela yokhetho nxa enqotshiwe.
Okuqala ukuthi inhlanganiso ye-SADC ayikaphe singathi iripoti yabo yokugcina so lokhu mhlawumbe ngokuphakamisa amehlo nje ukuthi abantu bangakhangela lapha lalaphaya okwesibili mina njengomuntu okwaba ku-opposition isikhathi eside into engiyaziyo le ukuthi ukhetho noma yiluphi oluphelayo akumelanga i-opposition ivume ukuthi kuhambe kuhle yindlela nje yokuthwala abantu ukuthi kuqhutsheke lawo ke lokho bekholwa ukuthi mhlawumbe kwelinye ilanga i-opposition iza kunqoka ukhetho okwesithathu engikunanzelelayo ukuthi indlela leyo indlela enokuhlapha kakhulu ngoba isuka ingcolise konke okumalana ngelizwe njengokwazakala ngo-2018 abengekho lawo ma-V11 yikho ngachiya indaba ze-opposition zonke nje ngachiyana lakho ngoba ngawubona ukuthi ngamadlwane kudlalwa ngabantu ngempilo zabantu sikhathi sonke abantu besehluleka ukuthi baluselele ukhetho besehluleka ukuthi benze into ezingenza ukuthi banqobe ngokupheleleyo i-politics kumele ibe mayelana lokuthi lo oyabe enqobile aphiwe ithuba nxa ehlulekele kutshiwo ukuthi wehluleke lapha lalapha hatshi nje ukuba indaba yokuthathelana amandla nokuzwana amandla kudlaliselwa abantu isikhathi kudlalwa ngempilo zabantu iimpilo zabantu ziqhubeka phambili ama-politician ezabo ziqhubeka phambili besemandleni kumbe bekuseparliament noma bayabengakusi njengoba khona ukesikubona kusenzakala
kodwa kahle kahle kungathini ngalokhu okukhulunywa yi-SADC ukuthi ukhethwa luqhutshwa ngangemfanelo lokukhulunywa libandla le-CCC
ukhetho lonke olwenzakalayo akuswelakali okodwa okubili okungahambi kuhle kodwa ngeke lokho kube yinto esingayenza ukuthi ukhetho lonke luchithwe bekulezo zisolo eziningi ezihatshiswe emakoti mhlawumbe kungaba yikho kwenza ukuthi kungalungiselelwa ngokupheleleyo lokho kwakuqali ngeZimbabwe lakho e-America kuyayenzakala singabona uTrump kathesi bayabotshwa kuyani kuyani kodwa lokho akuzange kwenze ukuthi ukhetho lwabo olwayenzakalayo lube lukhetho oluchithwayo so iZimbabwe akumelanga ukuthi ifakelwe ama-standards angazange asebenze noma ngaphi ngoba nxa kube le-challenge singathi kube lokunye okuthizeni okungahambanga kuhle. Akuyabe kungatsho ukuthi uthikhetho lonke sekumele kuthithwe. Kuyabe kuza kumele kunanzelelwe ukuthi lokhu lalokhu yinto esingazenza kuhle siya phambili. Kutsho ukuthi phela nebandla eliyabe libusa lalo liyakwanisa ukuthi ngomva kokhetho lona lolo luyabe soluphindile. Bangabona ukuthi mhlawumbe akuphumanga lokho abakufunayo. Lawa bathi kuqaliswa. Kambe sesingahlala sisenza ukhetho siqalisa sichitha sihlanyele siqubule sihlanyele siqubule. Akungeke kube yinsimu engavunwa le. Njenginje mina ngiyisakhamuzi se-Country Park saphuma ngokuningi bethu sakhankasela uMinister of Finance uMtulincube ukuthi abe ngu-Member of Parliament. Lakhathensi kulokho kubuhlungu ezinhlizweni ngoba ube ngumuntu ekade sibona ukuthi uzasilethela ingqubekelo phambili. Kodwa sikuvumile ngoba lukhetho kube ukukhetha kwabantu. Ngeke sithi kuqaliswe kutsha ngokuthi thina ekade simfuna njalo kade simkhangela ukuthi anqobe asenzile. Ingqubekela phambili akasaphumelelanga. Abantu yikho abakukhethileyo siyavuma lokho siqhubekele phambili.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT osekubandla le-ZANU-PF obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje obekhokhela iqula labazohlola ukhetho abomanyano we-SADC umnumzana Nevas Mumba wethule amazwi okuthi kuza kuba lokhetho olutsha eZimbabwe kodwa inkundla yokuxhumana e-X eyayithiwa yiTwitter imsuse kulinkundla. Lokhu kwenzakala ibandla le-CCC lisithi alamukeli impumela yokhetho njalo lifuna ukuthi kwenziwe ukhetho kakutsha. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Ostalos Gift Siziba emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eBelvedere eHarare.
Sikuveze sobala ukubana i-election elayenzwa mhlaka 23 aliyenzwanga ngendlela esemthethweni. Abantu babetshaywa, abantu babelinyazwa, i-voters roll yayingekho ngendlela esemthethweni. So i-solution okufanele yenza le kubana iZimbabwe iyeqalisa kutsha ukhetho lonke ukubana kuye kube le leadership evela ebantwini, evela ebantwini njalo evela kuprocess evunyelwane ngabantu bonke. So kufanele ukuthi isathi kule African Union besincedise ukubana sibe le nhlelo egcina i-constitution yeZimbabwe nomthetho welizwe eZimbabwe lethu.
Kodwa abezanu PF bathi lokho yikudlala ngesikhathi sabantu njengoba ukhetho solwenziwa lwadlula kwanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira uyakusekela lokho.
It is very very unfortunate and very very irresponsible. I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves.
Abenhlanganiso ezimeleyo ebihlola ukuqhutshwa kokhetho e-Civic Society and Churches Joint Forum CSCJF bathi basuthisekile ukuba lolu khetho luqhutshwe ngendlela. Ngakho akula isizathu sokuba kuqhutshwe olunye njalo. Obekhokhela iqula lalenhlanganiso unkosikazi Abigail Mumpambi utshele umhlangano lentatheli izindaba owenzelwe eButterfly Gardens eHarare lamhla ukuba okusalayo ukuba abantu basebenzisane.
Ukuthi abantu beZimbabwe kumele sibambane njalo sinanzelele ukuthi lalo olandelayo esingathi kwesinye isikhathi udliwe akakho umuntu odliweyo lapha besincintisana kuphela ngedemokrasi. Okusalayo kuqakathekile, abantu bona bamvotheleyo bayatshengisa ukuthi hayi bakithi elizweni kule demokrasi masingabi ikakhulu imidiya kazihambeni ukuthi abantu babambane.
Okuyinto esekelwe njalo ngesinye isiphathamandla se-CSCJF umfundisi Angliston Sibanda othi osekudingakala ukuthi inhlangothi zombili zisebenzisane ukuthuthukisa ilizwe hatshi kube lokhe kudonselanwa.
Into eqakathekileyo ukuthi odliweyo akamelanga alahle, lo nqobileyo angazitsheli ukuthi yena unqobile somele agijime abanike le bhodo nyanga 7 alethe alegori yebhodo. Kutso kule bhodo lenyama lo nqobile osebaleka le bhodo xa sintaba yedwa ilizwe lelengelethu sonke.
Umsekeli kamgcini sihlalo wezeki umnumzana Rodney Kiwa utshele intatheli izindaba ngaphambilini ukuthi ikomishini yakhe ibambe lolu khetho ngemfanelo kungelani lenkinga ezinlutshwana zokuphuza kwamaphepha okuvota endaweni ezinjengeHarare, Bulawayo leManicaland. Ekubuzweni izintatheli izindaba ukuthi bazakhweza lolu daba emthethwandaba na ukuthi luqhutshwe njalo ukhetho, abe-CCC kabenelisanga ukupha impendulo ebalulekileyo. Usiziba walile njalo ukuphendula umbuzo othi amalunga ebandla lakhe anqobe ukhetho lokudinga abameli edalela eParliament bazathatha naye izikhundla zabo kumbe bazakhalala. Izeki yazise ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF nguye onqobe ukhetho lwalonyaka, ngakho ke uzobusa okweminye iminyaka emihlanu elandelayo. Ukhetho olweZimbabwe lusolwa ngabenhlanganiso ezinje ngeSADC, African Union, COMESA, European Union, uhulumende weMelika lezinye. Lanxa impumela yalolukhetho isolwa ngabanye, kuleyinye inkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika ezinje ngomongameli Cyril Ramaphosa wele-South Africa, umongameli Samia Sululu Hassan wele-Tanzania labanye asebethule amazwe okutshayela ihlombe uMnangagwa ngokunqoba kulolukhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli wele-South Africa mnumzana Cyril Ramaphosa usekhuthaze ukuthi abangavumelani lempumela yokhetho lweZimbabwe bakhonone ngokusemthethweni, hathi ukwenza udlakela. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi abanini bamahotela lezinye indawo sebelaywe libandla le-ZANU-PF ukuthi bengazavumela ibandla le-CCC ukuthi lenze imihlangano yalo kulezi ndawo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ninjani, igama lami ngulikwa moyo. Ubaba lo wayengafuni ukuphuma esikhundleni eloke bulala ilidle esiya phambili leZANU-PF yakhe. Utennis abantwana tesibafundile bahlela ekhaya basuka emakhaya besiya kwamanye amazwe uyakujabulela lokho ukuthi bezoba ngodaka boy befundile. Umuntu onguteacher umthole ukuthana namasimbe ezinja engugarden boy. Ubona ukuzwa njani yena enhlizweni yakhe engathi lozakhe uJesu wathi mayefika kuye kodwa wabisele iminikelo wayeqilibezela abantu ezandleni zakho. Wayeyena engafuni ukuthi lobu buqili bakho benzayo ekunikeze abanye abantu. Ngiyabonga Studio 7. Bafunda ukuhlakanipha ebe ngumuntu omdala okhulileyo engabe ngumuntu omdala ongalangqondo.
Salibonani basakazi beStudio 7, yalibingelela labalaleli. Siyabonga abantu abalindayo amaphepha okuphuza ukubuya balinda bavota noma abanye bakhala. Kumele libe kwazi ukubana ifazi idlala indima enkulu. Izeki yakhuluma yathi siprintile amaphepha isiredi ukuthi ivote, kodwa kuthe sokuyide ukuvota amaphepha angabi khona. Kwakhanya sokungani sokuqalisa ukwenziwa kathi ngaze afika lethi ebantwini. Ifazi sithethe amaphepha ehambe emashonaland yavotela abantu, and abantu bakukhuluma khona ukuba khala ukuthi thina kasivota ngasatshela ukuthi sesivotile. Sathathelwa izithupha. IZANU-PF ayifi yawina free and fair election eZimbabwe. Lokho yinto abayaziyo. That's why bengafuni ukufaka ama-reforms. Awusoze uthi uyi-winning team uyesaba ukwenza izinto ezisegcikeni. Ngoba nxa ukwazi ukuthi ngiyi-winning team kumele uyenze izinto eziright phela njenge-winning team. But iZANU-PF ukuze libonde ngamagwala, basebenzisa amapholisi ukubopha amalunga ethu, besebenzisa amapholisi ukwethusela abantu, bengena emzini abantu bethisa imizi. Sibonile imizi sitshe emajournaland le. I-winning team kambe ngatshisa imizi, but bafosa abantu ukuthi babavotele ngenkani. Umuntu kafoswa, umuntu yenza intando yakhe. Abahloniphe amalunga lo abantu, behloniphe levoti labantu, bengarigi, bengayenzi isixoxi. Kuvotwe kacha eZimbabwe lapha ngoba thina i-5 years silo Mnangagwa ukukhuluma iqiniso kuhle sabe sesifile. Umnangagwa kulanda ayenza eZimbabwe ethila umbo siyakuzwa mdendo yakhala uthi uChamisa urobha abantu bemathabheleleni. UChamisa ukhuluma iqiniso emathabheleleni. Wena isitori sakho sifile ngoba usitela abo grand plan lamabhoda la kuhlangana. Ayisikho esikufunayo thina njengabantu bemathabheleleni, thina sifuna imisebenzi.
Studio 7 ninjani nonke ngapha? Hayi sekwenza ke leke kwadlula, kodwa singathi ngamanye amagama hayi, it's a blessing in disguise. Sekufuzeke manje abantu baseZimbabwe babone ukuthi ama-elections angekawali abalethele lutho. Into esikhona manje sokuwukuthi it's fire by fire, yiyo into esele manje ukuthi nje ukuthi iZimbabwe zikhululeke sekufuneka nje fire by fire. Ya ngoba manje laba abantu nje bazimisele ukuthi nje baguqude izwe lize liguqe phansi ngamadolo, vele kwamanje beliguqe phansi ngamadolo. abafundi vele balishiye vele sekungumlotha manje before liba umlotha sokufuze manje amaZimbabwe siphakame sifuna ukubazwisa lento abazwisa yona ngoba niyazi abantu bezana ngeke bayimele lento abayenza kithi mase siyenza kuba ngeke bayimele lena konke kwabo ground lokana mase sikwenza kuba ngeke bakumele hayi bazobona umtshisa phansi this time ke that is the alternative kuphela ya ufuze nje ubonakala ukuthi hayi ivota lisasisi sokufuneka manje fire by fire okay
Studio 7 linjani basakaza abahle abalalela abahle awezwakala umongameli weSouth Africa uRamaphosa ukuthi uchayele umnangagwa izandla ukuthi uyenzeni yini yenze umnangagwa echazwa abantu echaza laye uRamaphosa amakhehla lawo yini into eyenze umnangagwa ongathi ukuthiwa uchayele ihlombe umnangagwa umnangagwa erobha abantu egcekeni nje yini ukuthiwa uchayele ihlombe siyahamba uthatha abanye abafowethu le ezimbabwe sibuye sizogcwala la eSouth Africa khona bezabona ukuthi akuhlalwa la asijwayela kayo la makhehla la
Studio 7 unjani nabalaleli bakho konke nabasakazi ngihlekizwa lezi zithutha lezi zisapoti zanoPF kambe ungasapoti cancer eyozanoPF yicancer 1980 into kuyingise esihlalweni zobukhosi ayikho into eyenza isiyo esithethe ukuthi ilungise yona idlala kokukhona qede nje njengemvukuzane so izithutha lezanto ezisapota lolo kuthi ukhethe luhambe kahle shame kakhulu umuntu osapota izanofana osapota i-cancer iloku isidla iloku isidla isidla kuqeda kodwa lokhu ujabulela wena sithutha
e-studio 7 kubasakazi bethu abahle kunye nabalaleli eniyaphila kodwa ngezindawo ngezindawo la elikhona ngiyalibingelela ngokukhulu ukugwada ngingasho ukuthi ngithini kodwa umlayezo engudlulisa kini namhlanje yilo ukuthi thina siyi-youth iZANU PF wasayifuni siyabona amaqhinga abaqilibezela ukhetho bathi yengcono kuphindwe kodwa into esingayifuni ukuthi nayo siyi-youth into esingasayifuni kahle kahle yizani iZANU PF kwasayif and into eyenziwa iZANU PF le nesadik nabanye nje abasekeli bayo bonke abe-gold mafia uma lingayiboni izoba inkinga kakhulu cause kodwa lithi ugcine sokuliwa sizolwa laphana siye laphana kuliwe kabuhlungabe enye indlela ukuthi futhi angeke ngize ngichaze nokuyazi ukuthi izoba into kanjani kuyochitha igazi lapha cause into esingasayifuni ngumbuso wezano umbuso locindezelo iZANU PF ayikho nje into engasiza ngayo ngisho noma nanini ayikho amathuba omsebenzi ezofire create amathuba omsebenzi into nje esingayifuni lapha eParliament yizana kuzoba nzima kakhulu uma ngayo iZANU ngabuyela futhi embusweni kuzoba nzima kakhulu ayikancane ngeke size sivume le nto le ngithola kancane angeke lokho uthuthu abahlala besitshela bethi yeke uvuka igugura wondi yeke uyoliwa yeke abantu bayojisela imizi yeke wathi ngcono kuliwe uma kuliwa kuyafanana manje ongasikufayi kuyini kuze kube nini siphila kwamanye amazwe lokho esiphila sihamba sicelela ukuthi yeke sicela libancengise kancane kungenziwa kuphi ngoba sinendawo yokuhlala yithi eZimbabwe hayi no akuliwe uma kuliwa kuyafanana
yani Studio 7 yani bo Chris Gandhi hayi ukhetho loluhambe kubi loluhambe kubi sebethi wawinile abadliweyo abanye bezanu lapha isezosokola kuleli lizwe leli hayi alukhetho lolu aluhambanga kahle lolu sebeqalile into yabo kurobha le kodwa into enjabulisayo i-1 emathebeleni ukuthi badliwe nangakune kibo lelo ehalale mashonaland une endaweni yakuba kuyacaca ukuthi lamazwayo emavili ubonile nala ukuthi ngarobha kuleli ndawo engapho kwekumsindo awuna kibo lemashonaland anyabonga ngabe mude kakhulu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 amazwi la ke ahle asiqinisa ke kuhlelo lwethulwa lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko besilazo Kuqhamuka inkulumo phezulu kodaba lokuthi impumela ingemukelwa kuzenziwa na ukhetho kakutsha kumbe hatshi ibandla leZANU PF njengenhlala yenza libuthe izihlalo zesigaba seMathepeleland South kanti kuyini okubangela ukuthi lesi sigaba sihlale sisiya kuZANU PF Amapolisa asexwayise uZulu ukuthi engalokothi ajengisele ngodlakela izitaladeni kumbe abuthane ngaphandle kwemvumo esithi abazatholakala besenza lokhu bazawukhomba olotshwala. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingaya ke nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu lingaya ku www.voandebele.com. igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lilalele ezinye ngo 7:30 ntambama.